Endabeni zethu lamhlanje abenhlanganiso ye Crisis in Zimbabwe Coalition bethula ugwalo abaluthi lulakho ukuvuselela umnotho welizwe abalubiza ngokuthi iZim Smart. Inhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladini eziso ilungiselela ukumangalela umkamongameli unkosikazi Grace Mugabe emthethwandaba ngokuthathela amalunga ayo impahla yabo isiyakwabelwa abebandla leZANU-PF. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamuhla sihlaziya udaba lokukhankasela amalungelo abesifazana okwaqalisa elizweni lisanda ukuthola uzibuse. Inhloko yebandla leRoma uPapa uFrancis wethekelela kwelemelika kusukela lamuhla. UJoseph Njanji weStudio 7 uxoxa lamalunga aleli bandla edolobheni lakobulawayo phezu kwendaba ezibhekane lamaRoma mayelana lengqubela phambili yaleli bandla aphansi kwenkokheli yakhe uPapa. KuLive Talk kuhlelo lwabatsha olwe The Connection lamuhla sikhangela uhambo lomkhokheli wenkonzo yeRoma uPapa uFrancis lokwethekelela kwelemelika. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kuStudio 7 ngo-8 o'clock ntambama kumakakasi athi 909 AM kumbe 4930 lo 15455 shortwave.